sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 23 kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kunezinto ezithathe esizitholileyo abantu ekade sibadinga, so sigcine sizithola izolo, zitholakale emfuleni.
Uzulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engenala semahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona, abantu nxa bebuya basuke bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isibaleka isiye abantu bekhala, bazafika bakhalele bani?
Iningi lichothoza umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola, lisithi ubemele akhokhele imizamo yokuphathisa abantu beManicaland. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weManicaland uqhubeke ngemizamo yokudinga izidumbu zalabo abafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai namuhla. Abaningi bebephanda emhlabathini njalo abanye bebengena emahlathini bekhangelala lapho okulamanzi khona. Imizamo le iyaqhubeka nje namuhla kulilanga lakuqala lesikhathi sensuku ezimbili ezihlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezokukhalela uzulu weChimanimani loweChipinge owehlelwe yingozi le. UMnangagwa uhlele isikhathi seNational Day of Mourning esiqala lamhla siphele kusasa. Kodwa okudanisayo ikuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi uncedo lokudla lokunye abakudingayo kabalutholi ngemfanelo. Abanye bathi ukudla kuphiwa abebandla elibusayo elezanu PF kuphela kwezinye indawo. Sixhume isakhamuzi seChipinge unkosikazi Sali Mlambo wasichasisela okunengi okwenzakalayo.
Abantu bebelokhu benikwa ukudla, abanye bebenikwa impahla, kunempahla ezivelele ePresbyterian Church eHarare. So abantu abaningi basasizakala ngezinto ezinjengokudla lempahla, lezinye izinto zokuphonga ukuphathisa. Ngibe sengisithi izidumbu yezi zisatholakala, njengokuthi izolo kunezidumbu ezithathe esizitholileyo abantu ekade sibadinga, so sigcine sizithola izolo, zitholakale emfuleni. Kodwa singathi amanzi sengathi ayayehla lapha, sokungathi sokusiba ngcono. Kodwa uncedo singisalufuna oluningi kakhulu, ngoba umumo wakhona mubi kakhulu. Sisafuna ukuthi abantu nxa bekwanisa besisibili besisize ngezinto ezithile kakhulu. Kodwa singathi sokusiba ngcono ngoba amanzi ayayehla, so lokudinga kule ndawo ekade zingafikeki ngendaba yokuthi imigwaqo akula amanzi ebemaningi, kathesi sokungathi kuyafikeka futhi.
Esigabeni sakho ubangaka abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi?
Esigabeni engihlala kiso ngingathi kunabantu abathathu abangaziwayo ukuthi bangaphi. Kuyukuthi bona basuka besiyadinga izinkomo zabo, so sicabangela ukuthi ingxenye bahle bathathwa ngamanzi. So kathesi ama-numbers ethu yikuthi lokhu abantu babe belokhu bekhuluma ukuthi alo asambone, kodwa okwakathesi embaziyo bathathu abangakatholakali.
Abezempilakahle eMozambique, eMalawi ngisho laseZimbabwe bathi imikhuhlane efana lemalaria, efana lesihudo isiqalisile kwezinye indawo. Khona ngapho eChipinge kunjani, alikayiboni yini limikhuhlane?
ayimkhuhlane le mina angikayiboni kumbe ukuzwa ngayo kodwa ngiyabona ukuthi kungabe kuyukuthi soqalisile kodwa abantu bengakakhulumi ngakho ngoba indawo yakhona kusokulamanzi amaningi njalo nje sokuqalisile futhi ukuthi kuthise kakhulu so iminyane zingabe seziqalisa kakhulu ukubreed ukuzalana so kungabe kungatholakala ukuthi ingxenye sokuqalisile kodwa eqinisweni asikazi any report yokuthi kulomuntu osele malaria kumbe olesihudo
uzaqhubeka uhlala lapho bukhona yini kumbe ucabanga ukuthutha uye kwenye indawo ekhatshana
ukuthi ngingathutha lapha ngisiye endaweni ekhatshana angibona ukuthi ngingakwenza lokho ngenxa yokuthi le yindawo yabokhokho bami indawo yokuthi abantu bakithi bazalelwa lapha sitholile ukuthi sibe lento enjongo ilayi esiweleleyo khonapha kodwa ukuthi ngingasuka angiboni ngiyabe ngilokhe ngilapha sibonisana labantu bangakithi lapha ngeke ngikwanise ukuthi ngisuke
uNkosazana Salimlambo isakhamuzi seChipinge sixoxela ekhona le eChipinge le tiye indlebe kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba olubuyayo kuhlelo silenxoxo ebanzi laye uNkosazana Salimlambo Abamabandla aphikisayo lozulu weZimbabwe jikelele sebechotoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola vesithi njengoba kulilanga lakuqala lokukhalela uzulu weManicaland alihlelileyo ubemele abe khona elizweni akhokhele imizamo yokuphathisa laba bantu Amabandla acotoze uMnangagwa agoqela ele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye lele MDC T elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe sexoxelo umnumzana Bednico Bebe umgcini sihlalo we MDC T kamakhuphe
lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isibaleka ithiye abantu bekhala bazafika bakhalele bani. Ngokwesibili okutshengisa ukuthi akulabuntu esingabe ukukhuluma ukuthi kukhona obenziwa-ke ngumbuso weZANU-PF la eMnangagwa. Okwesithathu siyazi vele ukuthi iZANU-PF yona ngwayo ikhokhelwa kumbe ngithi libandla elilabantu abalolunya abangalazwelo. Bengalazwelo nje kufanele ukuthi ngakulesi hlelo ngakuyahlela ukuthi khona okwenzakeleyo eZimbabwe endaweni yakhe into embi sibone esiba nguye ohamba phambili esenza yonke into evakathela abantu azavakathele nezimuli ezilahlekelweyo okwesifo kungakhangela ukuthi vele abantu laba abanathando labantu kule mfanekiso kadiphuma ke ku-social media etshengisa ukuthi abantu bangcwatshwe ngamabhulu sekade khanywa ekhandwa ke ngokungamaplanka okubazwa emakhaya khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi-ke uhulumende kazange ayithathe kube serious ukuthi athi nxa e-declare i-state of emergency kuhle kulungiswe amabhokisi kuthathe amakhampani wonke ayenze amabhokisi ahambise amabhokisi khona labantu bayangcwatshwa kude kodwa sikubonayo ukuthi sonke isikhathi nxa besenza into zabo benza into zabo ezisuthisa imoya yabo ezingalandaba labantu bezimbabwe
sike sakhuluma labo khonale eManicaland bayakhala bathi uncedo kwezinye indawo lophiwa abantu ikakhulu ukudla abezanu-PF ukuba bikwabe bhalisana behamba bona phambili kanti ke ngumuntu wonke owelwe yilingozi odinga uncedo ungathini ngalokho
ngasisithi thina ibandla lezanu libandla elilabantu abalolunya abalokunhliziyo yokuthakathi sebe singabathithi leyo iyatshengisa ukuthi inhliziyo yokuthakathi inhliziyo yokuloya inhliziyo yomuntu olomoya omubi ofuna ukuthi omunye umuntu azwe ubuhlungu phezu kobuhlungu lobabuzileyo
umnumzana Bednico Bebe ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi abaxothoza umnangagwa ngabakwazi abakhuluma ngakho.
Siyakwazi ubana kona njengoba yena engumongameli kulamanye ama-commitments ahlala ekhona kukhalenda avele emile. Kodwa ke bekungasilona nxa kule ngimsizi kumenziwe sokulibona impilo nje ine. Ngingabona evelethini khona ezindlulinje lapha esihlala khona noma ulingaselwa awusathi kulabanye abantu asabeanezinye imisebenzi ekhona abantu baphuma bezimisebenzi bebuye belobekhala lani beyidibhiza into zonke zikhamba ngoba ukusibeka akuthi na into yonke isipile phela izinto kumele ziqhubekele phambili kumele ziqhubekele phambili yikho izinto ebhadikakhalani ndabakhalayo kodwa kungathinyelwa sokuthi uthi hlale phansi uthi into yonke. So nxa yena ebhikileli ginto iqadlela le ANC ayenzileyo kuthi asikhalani nabakhalayo izifundi ezibhijileyo ngayo kodwa akusatho belekuba imisebenzi yonke sokuphinde ehle ime konapho.
Kodwa abanye bathi umhlangano weSADC lo awulandileyo kwele Angola ayisiwo umhlangano walutho ngumhlangano ongelamsebenzi nje. Bathi njalo obekudingeka ukuthi umongameli aqhubeke ekhona elizweni ekhokhela imizamo yokuphathisa abawelwe yilingozi.
Well, angiqondile umhlangano lo abawulandileyo khona ngale kodwa mina njengoba ngisitsho ngibona ngani kodwa kungasuzapho ngokuphuma hambe kulanto eqade kule ngoba njengoba nje ubona kathethi so iSADC labanye amazwe apha eRwanda labanye abathile babhizi bazama ukuncedisa ukubana wona sithusele izinto ezivele ezinto ezivakela yimelika le-EU. So akunanto engaqade angabona ngoba ubudlelwane bona lobana yiko kuzenza ukuthi into ezeli zizibe nganeno umkhono umuntu uqala ukuvuka ngoba sidinga phela i-balance of payment engaphuma emazweni nalawa aphandle khona ngale nxa sekulo budlelwane oburayit olungileyo sokukhithwela ezinto ezilingana esizifakile.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Loveness Makaure ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Izulu leli libulele amakhulu lamakhulu abantu njalo abanye akwazakali ukuthi bangaphi. Unkosikazi Makaure oyisiphathamandla se-MDC usichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Mina ngiku-district ngingu-treasure district Makoni South district. Mina engikubonile endaweni lapho engihlala khona lamakhitshi angikhona kuzobuya amala kuzeni ama-toilets awile futhi kuphinde kuye futhi amabhani lawo awile akulalutho. Ngikuthi vela asaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezi nje eziwile eziningi ama-toilets wona amabhani okuthi vela angikwazi ukuthi abantu bangathithela ngaphi igwayi lakho. Umuntu wonke vele uselokhu usefuna ukuthisa igwayi lakhe. So ukuthi ucele ku-NXT dog omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile eyakhe layo. Umoya akhe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqamuka avela abasavuni te ngani right elinye liseli.
Manje abantu benzani kathesi bahlezi ngaphi?
Bahlezi kuma-NXT dog abanye bahambile ezihlobeni zabo. Kunzima abanye bahlezi kubosabhuku abanye bahlezi kubomakhelwana abanezinja kade ziqine kakhulu. So into zangikhona vela azimanga kuhle.
Kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumboko?
Akula akula nto eyabuya.
Zikhona iziphatha amandla ezibuyayo kuzohlolisisa umuma?
Abakabuyi vele esibanimani kuwesi ngapha kungani kungcono ngoba
uyakwanisa ukuya kubomakhelwane kumbe kwabanye nje izihlobo siyahlala, akufanani lesimanimani. Ukudla yikho kuyabe sekushoda manje. Abantu ade vele sebenika umumbu, sebeholisa umumbu, kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hhayi lapha kungani, hhayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho, ade bedinga abantu abawesi. Akula futhi endaweni yethu yena le kwaziwa kuyikuthi i-m d c yodwa, so akula laphana sivota kwakungamali okuzeni kuphela, ngama-m d c kuphela yiyo ilokuzeni iba abantu abangikhona abaningi ama-MDC. So bayakhangela ukuthi izindlu lezi wile lezi ngabantu baphi, basabothani, basaphothi i-MDC kumbe izanu. So iningi zangikhona ezamazandazo zikhona ezinye eziwileyo, kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi. I-MP wethu wadliwa izanu ngenxa yamaplazi wona lawo, ngoba abantu bemaplazini bavele ngabayifuni i-MDC, kodwa lapho emakhaya i-rural la hayi azangadobhe. So uyenti wabona lokho hahambayo mzane evotela kuphuma ama-result kazange ebuye futhi. Laba amazane angikhona vele sebehlupheka ukuthi kathi manje senzani, ngoba u-m p vele asamtholi.
Abatshonileyo like lezwa ngabo kumbe izifuyo ezifileyo?
Hayi lokhu sikuzela khathana lapha kuyilokuzeni kuphela, izindlu lamalokuzeni lama-toilets lamabhani. Abantwana bayahamba ezikolo, ama-bridge a-right kawanga. Li-bridge elilodwa kuphela ele-Rukweza primary, ileli wileyo kuphela elilodwa. Kule-bridge eliya esikolweni esithiwa i-Kadzunge school, abanye besiza ngapho kuthiwa e-Denza school, i-bridge lakhona lincane, so abantwana hayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Loveness Makaure ohlala kuward 27 eMakoni South, okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Sizweke uChris Kande kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba kubana usiphatheleni.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Sally Nobuhle Mlambo, isakhamuzi seManicaland kochecheche, lapho okube lomonakalo wezulu lesiphepho ucyclone Idai. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Alright, alibonani, ngiyakuzingelela.
Ya, ungaqala usitshela ukuthi uhlala ngani?
Mina ngihlala eChecheche, eChibingi, eGrootpoint yaseChecheche.
Ingozi yezulu leyi ifike okunganani khona ngapha?
Ingozi le ifike kakhulu ngapha, amanzi ebemaningi athethe imizi, eminye imizi idilikile. Kodwa okudilika kakhulu yizambuzi, imigwaqo layo akusela, amabridge vele lawo adilikile. Izulu belilinengi kakhulu, amanzi akhona abuye emaningi okwesabisayo kakhulu. So uyathola ukuthi vele imizi eminingi nxa iyimizi leyana engayakhwanga ngendlela idilikile yawa endaweni eziningi-ningi. Iningi lethu bese sihlala ezindlini zabantu abayakha imizi yabo ngezitina, ngoba izindlu zodaka zawa.
Manje sikhuluma nje okwakathesi lihlala ngaphi so?
Sihlala ezindlini njengokuthi ezababalisi, abanye ababalisi ngapha zabe zilokhe zithi zimile, zilokhe zikhona ziraiti. Kodwa abanye abantu uyabona ukuthi bahlala lezi hlobo, abanye bahlala ngathi labo makhelwane, abantu vele siphonga ukuhlala lapho kuhlaleka. Abanye bahlala ema-church kathesi ukwenzela ukuthi umuntu ebe ele ndawo yokucatshisa ikhanda, kodwa imizi eminingi sibili idilikile.
Bakhona abafileyo?
Bakhona abafileyo.
ngapha eThipinge mina embaziyo ngathi balithumi. Ah izolo sibeke eThibuwe sibeke omunye othwa nguMr Mthono wathathwa ngamanzi. Then kulomunye ubhuti engimazi esakhula sonke othwa nguClement Manono laye wathathwa ngamanzi sathola umzimba wakhe uthole emanzini ngesonto. So simbeke ngolwesithathu yena lo kulabantu sibile abafileyo sibaziyo abangafika ngapha eThipinge kuma 20 bakhona
sizwa kuthiwa abanye bengaba bethethwe ngamanzi bayafika khona le Mozambique libazwile yini
kungaba njalo ngoba amanzi lawo ebephonga ukukhuphula yonke into so kulala besingakwaziyo ukuthi bangathi so kungaba njalo ukuthi laba bathathwa ngamanzi bazaphumela khona ngale kodwa lapha besizama ukuthi sibe silokhe sidinga izidumbu ukwenzela ukuthi kumbe ukuthi umuntu nxa singakwazi ukuthi ungathi singamboni besilokhe siphonga usiziphonga ukudinga kodwa kungatholakala ukuthi sibili umuntu isidumbu sakhe sisemozambique ngoba amanzi lawa ebemaningi ebelamandla and amanzi lawa abuye kakhulu ntambama lasebusuku ukuthi abanye bathethwe belele abanye bebekwazi ukuthi bathathwa abanye bebengakwazi singathi ngamanzi akade elolaka anzake ngikubone
manje uncedo luyafika yini sizwa kuthiwa kulaba phathisayo
abaphathisayo bakhona nje bayazama kodwa into ehluphayo ukuthi ezikhathini ezinje singathi uncedo lwakhona lulutshwana ngenxa yokuthi abantu abaningi kathesi abalampahla abalangubo abalazitsha zokuphekela abanye abantu yonke into ithethwe ngamanzi from singathi ingubo yonke into ongayicabanga engabe sendlini
manje nxa liphiwa uncedo olufana lempuphu liyapheka njani
sadingadinga imbiza abantu bebedingadinga imbiza le migano yokuthi abantu bekwanise ukuthi bepheke kodwa kunzima ngoba umumo walapha unzima ukuthi ucele umuntu sibile imbiza yokuthi ekunike laye umuntu uyabengela kodwa lo mumo kadulapha sokwenza ukuthi abantu sibambane kakhulu ukuthi uyachupha lawe olakho uyathatha imbiza uthatha umgano okodwa unike lawe ukuthi at least omunye umuntu ekwanise ukuthi epheke ngoba izinto ezinjalo akunamuntu oke wanceda abanye ngapho ezinye indawo ye bazama ukuthi bephathise benceda abantu ngokuthi bepheke ndawonye kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla
lo-ke bekungunkosazana Sali Nobuhle Mlambo isakhamuzi se Manikaland kwacheche ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Gande lilale
Siyabonga Chris le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
amshweshwe
Lamlela nampaba kubembula
Lamlela
izakhamizi zemaphandleni eMathebeleland South zithi zikhala ndawonye lozulu eManikaland owelwe yingozi yezulu lesiphepho lona elibulale amakhulu abantu la kukhula lemizi ilachiya inkulungwane lenkulungwane zingela ndawo zokuhlala intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube usethulela lolu daba
izulu lesiphepho leli ucyclone Idai likukhule imizi ladiliza amabhaloho njalo ngokutsho kwakhulumende libulele abantu abafika amakhulu amabili lamathumi edlula kancane amahlanu 259 kodwa inani leli likhangelelwe ukukonga ngoba bebaningi abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi kanti abanye ngabafayo abalokhu begcitshelwe lithebethebe abangakatholakali unkosikazi Juliet Nkiwani ongumgcinisihlalo wenhlanganiso esebenza labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi indlela uhulumente aphathe ngayo le ngozi iveza sobala ukuthi ubengazilungiselelanga lanxa ebekwazi ukuthi kulezulu likazamcolo elizayo
akula preparedness ekhona elizweni khonoko njengabantu basebathwalwa masinya basiwe endaweni ezisefu uma safety places vela wakho aka identifier noma ngaba basusa kathi babeza bafaka nga waqhamuka ama cyclone nje kuyazakala ukuthi kushele izinto eziningi emazini abathebeya nathi dopi imiyane amalaria okholera baza kuba khona asizange sibone kule preparedness ezibhedlela kumbe ngapha ukuthi abantu baphaniselwe
umantwane uthalubana isiphepho lesi sichaye eMathebeleland besiza kuqothula yonke into ngoba kuvele kungela ntuthuko kulesi sigaba
imigwaqo yethu ngayiphelile ngikhangela amabridge amabridge vele ajala ukukhukhulwa ngamazulu lokhu njengalast year amabridge amaningi asalelimele alokhu elimele lanamhla ngake kubuye umonakalo onje angiboni ukuthi eMathebeleland South kuzasala kule bridge ngoba amabridge wonke ngakasimisi ngamabridge esekuthi awasaqinanga sekwagebheka bekuvele kuyasala kungela lutho okunye futhi khathesi ama-settlement asekhona ngitho le ma-town abantu bakhele ezifuleni ama-enjiniya khathesi ema-town banika abantu indawo esazingahlali bantu okwakuyizifula abantu basezifuleni
umonakalo wehlele uzulu eManicaland uthi abantu abaningi ezansi emandebeleni bebambe uvalo lanxa abaningi kulumango bebekhala ukuthi izulu line sebetshaywa luvalo ngabe bona amayeza esibhakabhakeni umnumzana Edgar Ncube isakhamuzi esimbuka phansi kwenduna omathe lapho kulezulu elike ladiliza izakhiwo kunyanga ezimbili ezedlulileyo uncube uthi uzulu eManicaland ubhekane lobunzima nanku lasegwanda south akula ncedo lokwakha kutsha asebethe baluthola
akula lokukodwa kwakhona osobukwalungiswa ngikhuluma kunje abantu bayaziplanela ukuthi baqalele ngathi baye ngathi akula sizo esilutholile kumbe olutholwe ngabantu ngaphandle nje kolulutshwani engingathi mhlawumbe nalo loba lungakafezeki kulama-organization athile engingafanisela i-BLD kuthiwa yibabirwa likabahisani kuzoba ne-team 28 yizo ezingani zifisa ukuphathi
uNcube usole kakhulu uhulumende esingazange athatha amanyathelo okususa abantu beManicaland endaweni zabo izulu lingakani nanxa bekwazi ukuthi liyeza lo monakalo omkhulu
lokhu kulusizi kakhulu ezizalwaneni zezimbabwe emsakazi ngoba kube lo monakalo sibili omkhulu kakhulu kunje nje kulahleke imphefumulo yabantu abaningi okungangokuthi i-metro department ibikubikile ekuqaleni ukuthi kungenzakala kufike i-cyclone yona leyo ngesikhathi esifike okokuthi aluba uhulumende ubeke wakunakekela nje wahambela phambili maybe laba bantu basuswa bayafakwa kwenye indawo lapho kungakhangelelwanga khona ukuthi leli zulu belingafika bagcinakala khona kuze kubonakala ukuthi kuyaphika ngani nalapho sokuvelela umonakalo sinanzelela ukuthi umongameli welizwe ukuphatheka kwakhe kakuzange kuveze ukuthi umuntu ohlathazekileyo ngesenzakalo lesi
isakhamuzi esitezi umnumzana Sajen Moyo uthi kuyadingeka ukuthi uzulu akhethe kuhle indawo zokwakhela imizi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana leManicaland
asibonele ukuthi iindawo zethu sakhela phezulu singakheli endaweni eziphansi ezifuleni emagumbini emfula ngoba kulapho amanzi aya khona kanti ke vele yona imvelo yomhlaba yokuthi amanzi kumele aye endaweni ephansi ababanikeza indawo labo kumele bangabantu abalolwazi abazabanceda
osomabhizimusi begwanda bayakuqhubeka ngokuqoqa impahla zokuphathisa uzulu eManicaland labantu abehlelwe ingozi efanayo emaswingo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
Namlela ndwandwe Namlela mshweshwe
Namlela nampa wafowembula
Gukama
Namlela
Gukama Namlela mshweshwe
Namlela nampa wafowembula
Siyabonga cha helitala Albert Ncube ngokusipha uhlelo lwemaphandleni Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engena lasemahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwanele mthwakazi okwanamhlanje likhumbule zikhona njalo. Ezakusasa olivalelisayo ngontungamilinkomo.